Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-6 enhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, oyililunga le-MDC team Mnumzana Dube Munkombwe usesuke kuleli bandla waya kwelezanu PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla leli. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungisela abeZimbabwe abahlala khona le amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni.
Kulabantu abasebenza emakhitshini kumbe emayadini abasuka emazweni esadala. Abantu laba vele angeke ubaxoshe ngoba ama-South Africans wona izalwane ze-South Africa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimoto egodini kwemukelwe ngabanye, kulemibuzo ethi kanti vele imoyo yona izakhiwa na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ilunga le-MDC team Mnumzana Dube Munkombwe usechiye ibandla eliphikisayo waya kwelezanu PF lapho emukelwe iziphathamandla zebandla elibusayo izolo ezigoqela uMnumzana Mike Bima lo Obethe Mpofu. Bemukelwe njalo uMnumzana Blessing Chebundo, umkhokheli wogatsha olubona ngabavela kwamanye amabandla abangena kuzanu PF olubizwa ngokuthi yikumusha Home Ekhaya Program elomsekeli wakhe unkosazana Memories Banda. UMnumzana Munkombwe oleminyaka engamachumi amane lanhlanu 45 uthi ungomunye wababumba ibandla le-MDC ngomnyaka ka-1999 njalo wake waba ngumgcinihlalo weBinga Rural District Council wasephatha ezinye izikhundla zobukhokheli kugatsha lwabatsha eBinga koBulawayo leMatabeleland North. Kungxoxwa iqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7, uMnumzana Munkombwe uchasise izizathu zenyathelo alithetheyo.
Angiyabona eZimbabwe kulesekelo sombuso esikutshela ukuthi kumele ujoyine ihlanganiso oyifunayo, ingaba yichurchi, ingaba yi-organization, ingaba yi-political party. So lapha sengi-excite ilungelo lami esitshela ku-constitution yeZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi ubukubandla eliphikisayo ele-MDC lamanye nje ama-factions iziqa zawo, kuyini osokutshintshile njengoba belichothoza ibandla lezanu PF?
Umntana divorce umfazi wakhe ngesizathu, kodwa ngelinyilango zathiwa sekuphilele kumfazi wakhe ukuthi hawu uzibani nonazibani sebaphendukela njalo. Kuliqiniso ukuthi benkotoza izanu PF yendi there, but abantwana kwenzeka babona ilangeli lodwa. So nami njengomuntu weZimbabwe sengikubonile ngaphansi kombuso kababa uMnangagwa ukuthi hayi nami kulokunye engikubukayo ukungasho necessary ukuthi ngukhulume ngokumedia, but njengomuntu eZimbabweni imama hepithi ya leadership yendi
pele. Kodwa ungasinika ke izizathu ezokuthi kuyini okubonayo kukuhle kubandla lezanu PF?
Umbuzo wakho unjimakali, umbuzo uqabala ukuthi ngithi wena indaba wathatha uzibani umfazi othize, ngoba kulengwethi kwe-MDC I still have friends. Ukutshiya ibandla angiboni kungaba ukuthi kuba necessary ukuthi ngikhulume kakhulu ukuthi wenze soso. Mina what I'm saying ukuthi sekunesikhathi eside ku-opposition from student politics. I'm now more than 20 something years in opposition, and in my age I'm now 45 years. So akulanto engiyi-achievileyo ku-opposition politics. Ngiyaphikisa nje ukuthi So ngibona ukuthi hayi ngeminyaka yami le 15-20 years ngokuthanda kukaNkulunkulu kube kunye oyikufisa ukuthi ikwenze ngiku-government ngono ngihambe phansi ngombuso kapha komnankagwa ngiyosebenza nabantu bakithi abantu bebhinga abantu besitongeni abantu bezimbabwe ama-opposition yezimbabwe uyavumelana lami ukuthi sekunzima ukuthi ulandele i-opposition abantu ziyanolonga solo i-opposition solulandela abantu manje thina abanye asikwanisi ukulandela abantu silandele i-politics.
Siyabona ukuthi abanye bayalisola ibandla le-ZANU-P F bathi liyehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe liyephula ilungelo loluntu. Uthini ngalokho?
Ukuthi abantu batho njalo but ungakhangela ubabo umnankagwa ukuthi uthini wena uthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo ngikho enokwakhona ebantu bayo so asincedisaneneni ubabo umnankagwa lapha khona simncedisenanilapho esisuka ku-opposition sifake khonokho amandla ethu esilawo from opposition sisekwenzelayo ubabo umnankagwa phansi kwakhe sibone ukuthi ngoba ukuphikisa uphandle kwegedi ngesikhathi awuzuzi lokho kumele ukuzuze.
Sikubonile njalo emifanekisweni uxoxa lesiphathamandla sebandla leZANU-P F umnumzana Obert Mpofu. Kuyini elikwenzileyo njalo ulesikhundla yini uzakwenzani usuka lapho?
Namuhla ibindaba yokuthi it's a welcome kuZANU njengoba Obert Mpofu unguye usecretary general weZANU ukuthi ngilesikhundla kuZANU kumele ibeconstitution ekhuluma ukuthi umuntu kumele abe re-5 years amen.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe wayelilunga lebandla leZANU-P F ose wayelilunga lebandla leMDCT osekuZANU-P F ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eZimbabwean Community in South Africa ithi iphakathi kohlelo lokulungiselela abeZimbabwe abahlala kwele South Africa amaphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Linhlanganiso ithi leli nyathelo liza ngemva kokuba uhulumende wele South Africa eyazise ukuba uhulumende walelo lizwe ufuna ukuguqula imithetho yemisebenzi yabo kuza okuzadinga ukuba abantu baphe imbono yabo. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ukuze sizwe ngohlelo lwabo.
Kulezizalwane zeZimbabwe ezisebenza emayadini kumbe emakitchen lapha eSouth Africa ezingelancwadi ezisemthethweni zokuthi zihlale lapho. Izizalwane lezi ziqhathwa kakhulu yilabo esibabiza sithi middle class, abantu abamnyama abeSouth Africa namakhiwa, bese behlala ezindlini zabo kumbe emsebenzini abalazo ezinye indawo zokuhlala, bese beholiswa futhi imali encane engayisiyo eyavunyelwanwayo ukuthi uholiswe uyisebenzi, ngoba imali eholiswe uyisebenzi khathesi R27 an hour. Yikho-ke thina sithi nxa umqhathi lesisebenzi bevumelene ukuthi uzahlala emsebenzini akasoze abe le mali yokugade esemsebenzini, kasoze le mali ye-rent nxa emholisa imali engaphansi kwalokho kwavunyelwana ngakho yiPhalamende eSouth Africa. Sicabanga ukuthi into enhle okumele yenziwe ukuthi lowo muntu osebenzayo kumele-ke aphiwe amaphepha asemthethweni, ngoba abanye bayehluleka ukuthi bavakatshele izihlobo ngoba besesatshiswa ukuthi bazabotshwa badeport. So yikho lokho esikuphakamisayo thini ukuthi sile zisebenzi kakhulu ezingomama ezisebenza emakhitshini ezingelamaphepha, kwesinye isikhathi bagcine ngoba bengelamaphepha bengasabi lawo ama-off days, ngoba umuntu vele uhlala emsebenzini nangelanga nxa kuthiwa umuntu lo u-off kuyathiwa avuke ekuseni aqala athangethangele endlini abesetshata ngabo-10 nxa ezavakasha kumele kutshaya u-6 wantambama esekhona futhi emsebenzini.
Manje kahle kahle kuyini elikwenzayo kathesi, njalo abalaleli kuyini abamele babekwazi abakusimo sona leso?
esikwenzayo khathesi thina sibhalile sahambisa lathi lapho twesihambise khona umnyango wezangaphakathi engathi lwasenzini i-Department of Home Affairs njengoba bezama ukuthi batshintshe baguqule imithetho ekhona. Lathi-ke sifakile umbono wethu ukuthi thina sibona ukuthi lokho kungasebenza ngale ndlela ngoba eqinisweni ngasikhangela iphepha elayelaphuma ngo-2017 okuthiwa i-White Paper on International Migration. Iphepha lelo lananzelela ukuthi kulabantu abasebenza emakhitshini kumbe emayadini abasuka emazweni esadala, abantu laba vele angeke ubaxoxe ngoba ama-South Africans wona izalwa ze-South Africa kumbe ngabantu abamnyama bengamakhiwa abahola ama-R50,000 a month kabanelisi ukuthi baholise isisebenzi sabo i-minimum wage ngendaba zokuthi bayabhadala izikwelede zezindlu, bayabhadala izikwelede zemota, balabantwana babafundisayo, bayathenga ukudla endlini kanti lokunye futhi abanakho okudinga imali. Bese besala le mali isikhathi esiningi kuba ngama-R3,000, R2,500, R3,000 bese bethi yona yiyo imali abayiholela umuntu obasebenzelayo. Kanti khona kumele nga umuntu lo khathesi uhola imali engaphezu kuka-R5,000. Yikho sithi thina ukukompensate ukungabaniki imali ephelele okwavunyelwana ngayo ngokuhulumende njengoba sinanzelele ukuthi sekukhitshwe imali yerenti yesisebenzi ngoba sihlala emsebenzini, sokukhitshwe imali yokugada ngoba vele umsebenzi uhlala emsebenzini, kodwa-ke akalungiselwe amaphepha okuthi ahlale emthethweni kulele.
Hello-ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni sukusela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Lanxa ukuvulwa kwendawo yokugada izimota egodini kwemukelwe ngabanye kule mibuzo ethi kanti vele imoli yona izakhiwa na kulindawo kobulawayo. Lindawo ivulelwe izimota ezithwala uZulu izolo lanxa kuthiwa izavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunsukwana ezilandelayo. Lindawo ithe iqala ukwakhiwa kwathiwa izakuba lezitolo imall kuminyaka edluleyo efika yona phose isithoba minwembili. Kodwa okwakathesi kwakhiwe indawo zokuthengisela impahla etshiyeneyo lalapho okulezimota zokuthwala uZulu kuphela. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sinanzele ukuthi egodini laphana kwakusethiwa khona imoto esasiyenza ukuza kuba lama-shops kubuye kube le-terminus enhle, kube lezinto eziningi ezenzakalayo, kube lama-vendor space lawana aphuthukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esishiyagalombili 8 years walesi sikhathi. Kodwa-ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimoto azikhayisa ukubana zingene laphana khona egodini, kodwa-ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimoli le esasiyitshele kwalesi sikhathi. Kuphela kwaba esingathina i-rank i-terminus yokubana imijova ingene isebenzele khona pha. Sananze yafuthi ukuthi akhona futhi ama-base ama-vendors afakiwe la akhona phana, but eqinisweni ukubana kuhle nje ngoba sibona ungathi i-congestion le ebisihlukumeza isupha abantu izimoto zithwala endaweni ezirong. Nxa abantu bengalandela imithetho kakhulu bona abemjova lalaba abahamba imoto ezingane imishikashika labo bengabi khona ekubana bagange bethukethu abantu endaweni ezirong, sibona ungathi hhayi i-congestion iza yehla ngoba imoto asezithwala abantu laphana ikwese kunanzeleleyo kodwa kukhona ukuthi hayi ibus terminus le ndawo yamavendors asoze sithi thina laphana kusayimoli asiyo liyani esasiyikhangelele kodwa-ke khona okwenzakeleyo engxenye singathina yikusungula kwento esigalibana yenzakale ngendlela eyiyo
khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa imall njengokutsho kwabo
ngumbuzo onzima ukuthi abantu bawuphendulele okwalesi sikhathi ngoba siyananzela ukuthi ithuba esibala lezimbabwe ukuthi sibala ama-projects amahle esiwafaka ephepheni kodwa ngaso kufanelela ama-projects afakwe abe implemented ukuthi aluba nzima so-ke ungananzela ukuthi khona osokwakhiwe kathesi engxenye uzananzela sokungadonsa futhi isikhathi eside kubona ungathi sokuqondile kunjalo ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu beyaqasa ukuthi bangakhulumi kakhulu abantu bebethinga besayivula igodini abantu bagcobana ngalezi moto imoto zigcoba abantu ethawuni akuhambeki engxenxa umsindo usuyehlile ose kungakhanya ungathi engxenye so kodwa abantu nxaabaningi ngabe khuluma bathi hhayi bayebona sibili i-bus terminus kumbe imithobo evuliweyo kodwa eqinisweni bathi bona isikade lokukhangelela abantu bacacile kulokho so-ke sile ngozi yokuthi ungakhangelana nala mabhey ayenziweyo khonapho nxa ungena egotini ngale kwakhona zathola ufaka amazenge sale ndawo vele ezingalungiswanga ezinye sule ezikhanye ngibone kwezi indawo ulotshana okutshengisa ukuthi hhayi umsebenzi mningi okufanele wenziwe kuliyani indawo so-ke kunzima ukuthi ngathina kambe ngakwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwane esikubonayo kwi-bus rank lama-bays lawanaga angakeneli angakafike enambeni yakhona kunzima ukuthi ngawuzihambela nje ukuthi hhayi ngibona ngathi leyo mall izakwakhiwa kunzima lokho ngoba indlela isiqhubo abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso kungabe sakha hhayi asitshengisa ukuthi i-mall silabalayo masingaga singabalayo kungasithathela iminyaka eminingi engxenye abanye bethu laleyo mall ngenzayo singayibona engxenye ingabonwa ngabazukulu bethu thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hhayi ubona ngathi isiqhubo abahamba ngaso isiqhubo sonwabo esenza phose singathembi ukuthi kambe i-mall izabakhona ngoba la bantu abaningi ayisifa kade bekukhangelele kodwa bathi hhayi engxenye njengoba sokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least akujove isiphumile ngale edorobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxenye edorobheni kuhambeke
Umnumzana Ambrose Asibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Alo studeni njani masakazi bakastudeni bakastudeni save nangiyajabula ngenyuzi elizibalayo elizibalala kahle ngakithi siphuma njengoba ziyi mina ngikhala ngalo baba usengezo Chabangu usengezo Chabangu uyabona ukuthi udlisile sebuleli ilizwe usengezo Chabangu usethengisile ilizwe selithengisile ulithengisile liphelile akusela futhi i-trips ekasengezo Chabangu ukuthi iyaphinde ibe khona seyithengisile sephelele la uzombona sekuzana sekhulumela izamo kube sekhulumela sekhulumela yiphi kodwa ithengisile ilizwe usengezo Chabangu yokuthi nje angazi ukuthi nje utalubani uyavakatsha nje usengezo Chabangu noma ehambe emathebelenti ebona abantu egijime bemgijimise lwasomuntu lo kasomuntu hayi kuqala mlingelela umama umampala uviolet mpala ozalwe embembezi uyozalwa kompala mntakamsuseni mlingelele labafowethu abasesouth africa mlingelele labafowethu abasejonasburg ngikhona elias bilofu ngidlala evillage 26 nendlovu evillage 26
Studio 7, Studio 7, Studio 7, ngilele ku Studio 7. Ya, wona uChabangu lo lokhaliphani phugeni wakhe lo. Hayi le nto kade beyifuna hayi siphumelele impela. Izalo ke silempande ezivula lezi eminazo ngoba uShamisa wayevele esemshekile, wayeshekisile izani. Izani vele wayeseyifuna ukuyiquma impela nyanya iqedwe uChamisa. Nampo khaliphani phugeni beyivusa labo sengezo Chabangu bevusa izani vele ibisizifele nje izani. Hayi sengezo uChabangu hayi liyayimotsha iZimbabwe lihluphekisa abantwana baseZimbabwe sengezo hayi liyayimotsha iZimbabwe shem and lokade likufuna selikutholile ke izani ke silamandla amakhulu hayi sahlupheka ke eZimbabwe bakithi hayi sizohlupheka zizana zeZimbabwe hayi iyajabula izani ayijabule mpela izani ngoba iyasho isiwinile kambe izinyintisela ihamba yodwa kambe izithayile ihlombe izani hayi kuzophelelaphi lokho kwezani kodwa kukho kungapheliyo kuzophela yonke le mihlolo yonke le siyibonayo eZimbabwe
ihlalibonani basekazi Studio 7 ngalinjani lonke hayi mina ngiyaphila ngicela basekazi ba Studio 7 ke libali audio yami liye fika kuChabango bo hayi uChabango sekusobala ukana iclient leZanu-PF isiporori seZanu-PF angilingile ukubana uChabango wakhipha ama council wonke lama MP eParliament ethi kavotelwanga ngabahlali asibo bafunwa ngabahlali bafaka ngochamisa ngentando yakhe yini manje kathesi abahlali bengasukumanga ngobuningi babo bayavotela ama council abawafunayo yikho abantu akufanele bezivuze khona ukuthi behlule bonke uChabango lo isiporori seZanu-PF ende futhi uChabango ubekwazi ukuthi lanxa usemzini wakho uhlezi emzini wakho labantu abakho bathi baba kuwe bekubhekile awusela muntu vele olothando lawe uChabango noma uhamba ngaphi noma usiye etoilet ngabona le toilet le uhlezi kiyo ayilathando lawe ngento oyenzile emathebeleleni
ngibingelele kubasakazi labo bonke abamameli beStudio 7 igama lami nguPatson Sibanda wasendayini yasemguza ngiphawula ngodaba lekuphuraunde lo olusemlonyeni wabantu olusematheni indaba yekuphuraunde le iyahlupha kakhulu and isazohlupha ngoba into esiyifunayo thina umqali walolu daba owalenzayo olecala luyadingisiswa luyathonisiswa kodwa indaba ithi uma kwenza lokho luthoniswa kanjani uma kwenza engazakali ludingisiswa kanjani uma kwenza engavumi ukuthi mina engakwenza kumele kutholakale uma kwenza lokho sibe sesibona ukuthi siluphetha kanjani uyaboshwa uyenziwani uma kwenza lokho ngoba sahlukunyezwa kakhulu endabeni yasegugurawuni sahlukunyezwa enye indlela esimanga lapha into ekhona uyazama ukuhlanganisa le emadebeni lemashonaleni ezama ukuthi hlanzi angeke uhlangani lokho ngamazwe amabili la waye bengasiniki imadebeleni yethu umthwakazi sizame ukuthi siziphathe lathi sibone ukuthi siqhubeka kanjani ngempilo ngoba uzama uhlanzi into ezimbili ezingeke zilapha zahlangana
Studio 7 Studio 7 njani bantu bakithi okhulumayo ngethu Kinyati weZimbabwe's Protest for Change hawo bakithi kwaze kwaba buhlungu bakithi kodwa Chabango mfowethu lapho khona ucupha isitshwalo uyasutha usihlukumeze kangako wafaka izano emathubeni okuthi kuthole i-2/3 majority hayi kulungile kulungile kodwa mina ngithi singamaZimbabweans maZimbabweans lana like liphakameni lilwela inkululeko yenu asikeni singeneni emgwaqweni badala akusekho okunye la kangcono besibulale laba bantu kahle kahle vele somele lapha siphakameni singeneni emgwaqweni silwela inkululeko yethu singamaZimbabweans akusekho okunye sisakulindile la iZanu-PF sisihlukumeze kakhulu sinjenje siyahlanganisa izimali zokuthi sibuye ekhaya sizohlangana badala sima sifike ekhaya lisijoyine bakithi silweleni inkululeko yethu amaphoyisa amayesibulala bazosibulala kodwa bazobe sibulala ethi silwele inkululeko yethu lizwe madoda isebelenze labo lizwe ngelethu asuwelabomnangakho ngiyabonga mina
sanibonani salibonani Studio 7 siyabonga izindaba esiphinika zona siyabonga kakhulu lo okhulumayo ngomhlanhla ngiphuma enzenzeswana esigabeni sakomagona okokuqala nizobingelela ubaba wami uchuma usazeyenzena ithi mdlala wami uberayit la okhona wakuthanda kakhulu mdlala mdlala eyini unkulunkulu asigcinele wena ngizokhuluma ngithi phakamisa upresident uChamisa sekufikile phambili noChamisa khohlweni ngoChabango uChabango ufanana nje nephepha kuzanti yazi ukuthi iphepha kungafika umoya liya impumalanga liya le ungajikisentshonalanga liya lapho so lo wathi ngithathe njengephepha singafisa abantu bakithi ukuthi ngabo abantu bonke nje bayalandela uChamisa sikwazi ukuthi sasuzanu-PF ngoba uChamisa uyabonisa ukuthi into eyifunayo uyayazi just nje ukuthi usikejwa ngena lo uChabango uyabonga
siyabingelela siyabonga Studio 7 uKhaliphani Phugeni labo le gama lisabafanelanga kuthiwa Khaliphani ukhaliphe kanjani vuka Phugeni ungasazizwa lokuthi ukhulumani ngani ulamalimi insimo sisibi kangaka elizweni lakho wena uyasikhulumela kalulu uhlanganisa uqathaza le bholo uqathaza hey madoda kithi usengeza uChabango wena lo elimkhulumelayo ungcolile uthengisa amaZimbabweni wathengisela izano ngoba ufuna ukuphiwa imali lani lidla imali egazi lilandele usengeza uChabango lisehluleka ukuzidingela imali njengabantu bonke khathi sithethe iZanu-PF layifake eChabalala kithi ngithi eChabalala sikaze sinasibuswe izano to ikhansela siyaqala ngento yeni nakhaliphani mhlole lisenzela lo usengeza uChabango town. Mali funa ukubona abantu beZimbabwe bacabangani ngani kumbe bakwate kanjani. Ake liphume likampeni nje iphatheni seselingenu ke. Ake likampeni litrubusiye nalihambe kubantu. Khona zabona abantu bazolidlala, bazolidla lamakhasi ukuthi libone abantu balinyanye kanjani nabantu bakakhaliphani phugeni lo sengezosihabanga.
Ngiyakubingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Hayi ngifona ngifaka icomplain msakazi. Anginandaba ke njenge public speaker ngiyakwazi ukuthi kuza le territory. Vela abantu bazoba lembono ngami bangicriticize bathini bathini, okunye kuyabe kungamanga ngiyavuma. Okungenza namhla ngifone noma behlala bekhuluma amanga amaningi ukuthi ngigcine sengithethiswa. Ngithethiswa nje ngoba kuthiwa ngithethiswa ngoba mina ngithe ubuso bukaChamisa abuhlale ngoba yipropathy yethatha. Angikaze ngakhuluma ubuso bukaChamisa mina, angikaze ngosuku oliyi-1. Ngiyafisa ukuthi ma umuntu ezoyenza i-accusation ngami abe sesithi ngelanga elinje nanguphugene sithi angikaze ngosuku oluyi-1 ngikhulume ngobuso bukaChamisa, angikaze nje ilanga eliyi-1 and angisoze ngafa ngakhuluma ngakho. So ma befuna ukungigcona mina, icala lami laba ngelokuthi kobulawayo lasemathepheleni ngabantwana bakobulawayo abazophatha. Lelo licala lami ngiyalivuma anytime, lingangigweba ngakho konke lifuna ngigweba khona. Kodwa ngicabanga ukuthi umuntu avunyelwe ukuthi athi ngile mlomo ebomvu ngimubi kwathini, hayi angicabangi ukuthi kulungile lokho msakazi. Kodwa ke hayi bengitsho nje, angisakhaleli mina ke, sengikhalela umphakathi ukuthi unga-abhuswa ngaleyo ndlela ngabalaleli. Mina ngesavi-ke iBhayibheli lami lithi ngenzwe kahle ngaba muhle kakhulu ngomfanekiso kaNkulunkulu, and ngiyayibona imisebenzi kaNkulunkulu ubuhle bayo kimina ngendlela engibukeka ngakhona. So hayi kodwa ngendlela esidigenerate ngayo njengabantu singavumi njengomsakazi ukuthi inkulumo iyehle ifike kulelo zinga. Siyambongela ke lo dade omuhle kakhulu, uNkulunkulu ambusise ngobuhle bakhe, awaphile iminyaka ibe eminingi ngobuhle bakhe. Nababi ke hayi siyabubonga lobo vubi kuNkulunkulu, kodwa ma ngizivuka mina esibukweni awungijabula ngemisebenzi emihle kababo sezulwini. Ngiyabonga msakazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp inombolo ezithi +12024650318. Kwezemidlalo, iqembu leSouth Africa elebafana bafana lizangqikilana leNigeria kumdlalo wama-semifinals e-Africa Cup of Nations kusasa. Komunye njalo umdlalo wama-semifinals okhangelelwe ngabanengi, i-Ivory Coast izadlala le-DRC. Abalandeli benguqu bathi imidlalo le iza kuba nzima njengoba sekusele intshantshu zodwa. Udabu kaNcube o-Studio 7 uxoxa lo mnumzana Brian Moyo owake waba isiphathamandla seZifa.
Umdlalo omzima kakhulu lo eSouth Africa leNigeria, but nani nabinje phahla phahla uyananzelela ukuthi wonke wona lawo maqembu omabili acabangani ayathikaza kumbe ayaxegaxeka, but indifiso of the game it is also true ukuthi ezinkulu zaphuma ziqala nje zingani ziyaphuthi ukuzithethelela iyeyethu ya kule sizanga sezinshisa sezinkulu ezokuhle kakhulu abafana be-South Africa nale kabe ngabadatarisa. Ngibona ngani ngomdlalo ozabe nzima kakhulu lelo amathuba amalutshwana. Akumangalisi ukuthi ziyeke sometime kumbe zibuyele nje i-shootout. Kodwa-ke iNigeria ilabadali ababukhali phambili, kuya ngokuthi ngibani ozasithatha asebenzise amakhehla.
Khangela-ke i-Ivory Coast le-DRC kungahamba njani laphana?
Umdlalo omkhulu we-Ivory Coast nguloya bephandle amakapotana, yikho sobuyisayela bekhona sebekwisimo lesiyame esitho ukuthi sebehlangene baba imbumba lamakapotana lize lonke nje linemva wabo lezizathu engikuchazela. Lanxa kungaba yibinanjani, kodwa sengibona ngani i-Ivory Coast ingafika kufayina.
Imali yenu lapha lingayifaka kuyiphi itimu laphana? Sikhangela ukuthi yiphi engabe ithatha inkezo lonyaka.
Kunzima kodwa njengoba sengilitshenile ukuthi ngibona i-Ivory Coast kufayina ngapha kwi-South Africa leNigeria angeke ngatsho okwakathesi. Ngingathi ezanqoba ilethuba lokuthi iyefana na mhlawumbe le Ivory Coast. Kanti Ivory Coast ingenele ukuwina ingenele ukuthi iya kwi-final. Kutsho ukuthi uzawina phakathi kwe-South Africa le-Nigeria. Ngamnika ithuba lokuthi aphakamise ikesi. Nxa amahope engafika mu-final. Nxa efike kwi-final, hhayi ngenkalakatha yomsindo esibili ezaqhudelana kube nzima. Ngibona kuzaba i-final ezaqabulelwa. Ngathi mina ngamaphutha, ama-mistakes by whoever makes it. Ngami ngiphile phinde akuboni indlalo leyana yabo 3-0 4-0 eyamagoli amaninzi, hhayi mnandelisi.
Lo-ke ngu-Brian Moyo owake waba isiphathamandla senhlanganiso yezifa. Usigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.